Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangela i-second wave, kuqakathekile ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave.
Uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula imingcele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane leZimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump welemelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa lele Algeria namhla emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Labatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo leseliyinkulungwane phose ezithoba munye 8829. Asebesinje kuleli gcikwane bezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8096. Ukuthi abalokhu begula bona sebengamakhulu phose amahlanu 476. Labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,375. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 50.9 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imingcele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane leZimbabwe kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Lokho kuvezwe isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya uMnumzana Respect Gono, otshele idale lephalamende ukuthi abalamtshina yokuthi behlole amaphepha bebone angekho emthethweni njalo abenelisi ukuloba incwadi zokunika abantu imvumo yokungena elizweni ezamaviza ebulenjini. Utshele ikomiti ebona ngezomvikela kuleli dale ukuthi ugatsha lakhe lusebenza gadalala ukuthi luphathisane lezinye ingatsha ezikahulumende ezigoqela olukamsitheli kanye lolwezimra. Lokhu kwenzakala igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni lemhlabeni jikelele. Njalo umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle uMnumzana John Mangwiro ebikwa isithi kungenzakala ukuthi ilizwe livalwe okwesibili bengavumelana. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko ukuthi ukubuyisela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kungaba lomthelela bani.
Nxa sikhangela i-second wave, kuqakathekile ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave. Njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya, America, lezi ndawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni, siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu konkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe ispread coronavirus iyenzakale masinya. Bese uqiniswa yilokho i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle. Abantu kabasanaki. Uyabona umuntu abegqokile nje imask eyifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama mask. Abanye bawagqoka bengabona amapolisa kumbe nxa esengena kwenye office. Kodwa nxa ezibhodela nje town ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyabengelayo imask. So i-behavior yethu isiyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave yeza njalo iyeza ngamandla ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe i-lockdown isiyenzwe yabalula sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni la kwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngike sasiqeda. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayekeli ukwenza njalo siyagcina sesitshawa ngeminye imikhuhlane ebulalayo njalo, cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi i-corona sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba. Kungcono nxa ule sanitizer nje, ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.
Lo ngudokotela Rogers Makiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, sixoxela ekobulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngabenkampani yezesa, besithi baphila nzima ngokubasa umlilo ngoba iholo labo lingasehambelani lenguquko ebakhona emthelweni wamandla kagetsi nyanga zonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Loko kwamagetsi ukukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imikhulu ayikhweli. So siyakuthatha ngapi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli? Siyakuthatha ngapi? Loku vele akuyenzi vele i-government ngani vele i-business ngani vele iyasishiyela sibi ngo siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingabagogoba abakhulu. Imali yakhona siyathatha sihlule kuthi sithenge ukudla naye uthi abhathe amagetsi zephesa isadlala emnyameni nje.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlupha kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi sabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela okwamanje.
Siphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu. Ziza zaqhansa izinto zonke lazo impuphu izaqhansa kuzaqhansa ishukela kuzaqhansa amahlamvu kuzaqhansa isepha konke kuzadula kwenze impilo ibenzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi inkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso sakuqala se-50 units asezabiza amachumi ayidlula isificamine mibili $86.39 kuthi isilinganiso sesibili se-50 units azabiza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se-100 units sakuqala sizabiza amakhulu ayisithupha $606.38 kuthi isilinganiso sesibili se-100 units sizabiza amakhulu edlula ayisificamine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba yingozi yokonakala kwemvelo izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Selisanda inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weMelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Umnumzana Joe Biden wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe ngesikhathi kubusa umnumzana Barack Obama uthole amavoti awe Electorate College angamakhulu edlula kancane amathathu 306. Umongameli Trump wathola ngamakhulu edlula kancane amabili 232. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abanye abantu abakubandla lama-Republicans abagoqela owaye kumcebisi wezomvikela umnumzana John Bolton bathi kumele uTrump labanye bakhe bavume ukuthi uBiden nguye onqobe kukhetho lukamongameli. UBolton labanye abambalwa abakubandlaleli bathi sesifikile isikhathi sokuthi uBiden alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Kodwa uTrump wayevume enkundleni yokuxhumana eyethitha ukuthi unqotshwe nguBiden waphinde wakwala lokhu komunye umbiko awuthumeze enkundleni efanayo ukuthi ukhetho lukamongameli aluqhutshwanga ngemfanelo. Abantu abaningi kakhulu kwele Melika kanye leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya bathi ukhetho lolu lwaqhutshwanga ngemfanelo. Esabelweni seGeorgia lapho uTrump athi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo sebeqalile ukubala kutsha amavoti. Umabhalane omkhulu wesabelo lesi umnumzana Brad Raffensperger uthi lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu wonke asuthiseke ngokhetho lolu.
With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a re-canvass all at once.
UTrump wethule omunye njalo umbiko enkundleni yeTwitter emadabuka kusanamhla esithi wanqoba kukhetho lolu. Abakubandla lama-Democrats bathi uyazikhulumela umongameli obhuqwe nguBiden kukhetho lukamongameli. Isizalo neseZimbabwe umnumzana Simahedwa Ndlovu uthi kuyethusa okwenzakala eMelika.
Lokho okwenzakeleyo siyakuzwa ekuthi iAmerika ilizwe elingajayelekanga ukuthi lithweli lobuRobhane. Sizozwa yona ikhothi ukuthi izothini ngomongameli uTrump.
Umnumzana Nkululeko Majazi uyakusekela lokhu.
UTrump nxa elobufakazi kamproduce iphele emadali, nxa engelabo kayiyile njengabothongilayo.
Kulabanye abathi uTrump wesaba ukuthi uzabonakala njengomuntu wehluleke ubuza nxa engavuma ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo ngomunye wabalombonolo.
Uhlelo lwamavota aseMelika ngilubona lona luhambe kahle sibili. Abathi luwini uyibhotho Biden. UDonald Trump ngokubona kwami mina angazi njalo uma ezoyiwina idaba lwakhe lolo oluhambise emthethwandaba. Yena uDonald Trump okwenze wabusa i-one term usuke wasebenzisa waphuma ezinqumweni zabantu akade bemkhethele zona bemthembele zona ukuthi uzaba wenzela zona. Akathe ezithembisa abantu kasazenzanga. That's why abantu beMelika sebe mpenduwe leba ngamvoteli. Watu kwa sala labo wabalu chwana ba benefitayo kuleo kimtumbi tumbi ya kaenzayo. Iwaba selebe voteleye na giganjalo. Asilindeni ngesiboneni ukuthi uzokhona yini kuleta ubufakazi emthethwandaba oluzamenza isinqumo sokuthatha wacubelezelwa ekhetheni sisazi ukuthi kungabe wacubelezelwa kanjani.
Olandela ezombangazwe uMnumzana Sikhumbuzo umlalazi uthi uTrump ususwe esikhundleni ngenxa yokuthi kulabantu abaningi abakhangwe ngababandla lamademocrats ube bavote ngobuningi babo. Loba nje uTrump ubemele iqiniso
indlela abantu abasukume ngayo, especially umuntu omnyama. Ngibona ukuthi umuntu omnyama uyamele kungakutani abanye nabona bavote bazi bavota kangaki angikwazi, kodwa ngikuchaza khona oko mina ngibona ngani Steve Moore is liking ma ukuthi ungaphileka kanjani ukuthi banisithi kuzokusa abantu bamnyama ngoba amathiwa labo awafuni ukusa abantu bamnyama. Yiliqiniso lelo andifana nzele i-reaction emazwe afana nabo-Rathi.
UBiden okwamanje ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili namashumi amathathu lambili 232. Wonke oba kukhetho lwe-Melika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland. You won't keep stupid.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumelelo yokhetho lweMelika nangokuqonga okwesabekayo kwenani laba banjwa bele COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi eyeModerna ibika ukuba isiphumelo wayo umuthi ukuvimba ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Le yinkampani yesibili yakwelemelika esiphumele lomuthi ofanayo ngemva kwePfizer. Usibalukhulu wesabelo seWashington, uGovernor Jay Inslee, wethule imigoqo yokuvala ngqi lesi sabelo okwamaviki amathathu alandelayo ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lesebe banjwa bele gciwane le-COVID-19. Ukutshengisela kwabasekela umongameli Donald Trump wele Melika ukuthi watshontshelwa ukhetho okuqale ngomgqibelo, lokhu kuqhubekela phambili esikoleni seMelika iWashington DC. Osokudale ufuthelana ngoba kulabanye abangamsekeliyo labo asebeqalisile ukutshengisela besithi akavume ukubana unqotshiwe. Kuphuma imibono eyehlukileyo ngemfa yowake waba ngumongameli weleGhana uMnumzana Jerry John Rawlings. Abanye bemncoma besithi wayelombuso wentando kaZulu enakekela abaswelayo, kodwa-ke kube labanye abathi wayebusa ngodlame njalo esephula ilungelo loluntu ngokubopha ababe lembono ehlukene leyakhe bezombusazo.
Bulokhu sabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impila kahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yi-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kudale ukuqhamuka koduko lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi nabazali. Unhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown iyo engabe iqhelise ukungaziphathi le nduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha besebetshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bezesithi ukumemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama-STIs lawa abesesimemetheka kakhulu kuma-communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezijiyake amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela. UMnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-Kapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatshwa loba ukuzivikela kwezempilakahle.
gabala esiwathi ngama sanitary facilities. Siyabona ukuthi akula futhi ama toilet emasimini abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla kumanxa bese bekugeza.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithise esabelweni seManicaland ngesikhathi se-lockdown, okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye betshiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantwana babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini, besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezulu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele igazi lephalamende kwisikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshwana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle esikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi ngakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti yebandla le-MDC Alliance ebixwayisisa ngecala ebelisetheswa umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana koBulawayo uNkosikazi Tendai Masotsha lokuphatheka ekuthunjweni kukaMnumzana Tendai Mucheiwa imthole emsulwa isithi insoli zikahulumende yizo ezathumba osakhulayo lo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuthunjwa komzawakhe wentatheli izindaba eludumo uMduduzi Mathuthu. UTawana Mjeyiwa nguntulikazi ngesikhathi uhulumende egijimisa lokubopha abantu ababecatshengelwa ukuba babelungisela ukujingisela kwamhlaka 31 Ntulikazi. UMjeyiwa ngomunye wabaningi abathunjwa ngesikhathi lesi, wahlukunyezwa okumangalisayo kodwa kwaba lemibiko eyayisithi ukuthunja kwakhe kwakuqoqwe izinsoli zikahulumende zisebenza noNkosikazi Masotsha. Lokhu kwenza ukuba ibandla leli likhethe ikomiti ehlola ngendlela athunjwa ngayo ekhokhelwa nguNkosikazi Consilia Shinanzavana unobhala uMnumzana Jameson Thimba nommeli wenkulumane uMnumzana Kucacabhulu. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba yeHarare, uThimba uchasise kabanzi ngenhlolisiso yabo leyi.
Kula bufakazi obukhomba ukuba uMasotsha engabe waphatheka ekuthunjeni kukaMcheyiwa. Sesiqedile inhloliso yethu kusobala ukuba uTawanda wathunjwa zinsoli zikahulumende, sakubona kumabonakude e-CCTV okwenzakalayo, njalo inkampani yempala Car Rentals iyabazi abenza lokhu.
Uqhubeke esula inkampani yeImpala Car Rentals ngokuphatheka kwayo ekuthunjweni kukaMcheyiwa esithi yiyo ekwaziyo okwenzakalayo. Ikomiti le ithi yasebenzisa ubufakazi yabuthola kumagqwetha kaMcheyiwa lalokho okwalotshwa zintatheli izindaba nemibiko abayiphiwa nguMasotsha eveza ukuba laye wathunjwa ngosuku lolu njalo wahlukunyezwa.
Kulobu fakazi ukuba uTendai Masotsha, uTawanda Mcheyiwa, lo Mduduzi Mathuthu bengabe bathunjwa zinsoli zikahulumende. Lokhu kwenzelwa ukuba kwethuselwe uZulu ukuze engaphatheki ekutshengiseleni okwakumele kube khona mhlaka 31 Ntulikazi.
UThimba uqhubeke esithi njengebandla bafuna ukuba uhulumende afake uphenyo lwendaba zokuthunjwa kwabantu ezifana lalokhu okwenzakala kuJohana Mamombe, Cecilia Shimbiri, loNetsai Maroba kanye loItai Tsamara owanyamalala kuminyaka emihlanu edluleyo. Igqwetha likaMcheyiwa uMnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuba kakhulumanga lutho lekomiti le ezithi uMcheyiwa kamphanga umsebenzi wokuba amele kulolu daba. Usithole uthe njalo uMcheyiwa walinyazwa kakhulu ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli esithi kakapuli ukuthi aphe ubufakazi kudaba lolu. Loba nje kule video ekuthunjwa kwaMcheiwa amapolisa kwakakuphi muntu oyinto esolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Imota yathumba uMcheiwa ngenkampani ye-Impala Car Rentals yona ethi isebenza namapolisa ukuba waziwe umuntu owasebenzisa imota. Akula osokuphumile loba nje idale lathi inkampani le ibise amaphepha omuntu lo. Omele United Nations kudaba lwamalungelo oluntu kugatsha le-United Nations Office of High Commission uthi abantu abangamashumi amane lasiyagalolunye abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 kodwa uhulumende uthi abantu balamanga ukuba bayathunjwa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngujiki lobhanqa le-Algeria namhla emini. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngogcweleyo.
Iqembu leZimbabweleni lisekuthola umthemelo wodwa ngemva kokuba ngujiki lobhanqa athukathela iqembu eliphethe isicoco esokuba zintshanje zezwekazi lase-Afrika ele-Algeria emdlalweni ophutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe umkapteni weqembu uKnowledge Muswana kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo beliqale ukuhlohla lalitshayela emambuleni kabili wathi umsona wahlohlela kuqala igoli leZimbabwe wasekusithi uDube wasehlohlela ukulinganisa umdlalo sisiyafika komlindo yacina. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokwerra uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo weZimbabwe le-Algeria kube yinto enhle njalo kutshengisele ukuthi umfana ngumfana sibili oyevuthayo kulezi nsuku njalo kutshengisele ukuthi into eyayikhulunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi ephansi ayisiyo into engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi usohle nge-first touch eyokuqala ngene ground wahle wahlohla. Ikanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade akwakhanya ukuthi abulanto ayenzile kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho udlalela khona kodwa ibhora leya ngokuthi wena udlala njani.
Impumelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selilemihlomelo elitshumi ihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo emine kusithe leZimbabwe lemihlomelo emihlanu njalo kubakwazi ukuba liyala lokhu elihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia uzadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu le mihlomelo emithathu njalo kusithi leBotswana lisendaweni yesine lilo mhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaphutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ka-2022 iqembu leZimbabwe lizadlala leleBotswana khona lekweleBotswana kuthi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup H lizadibana lele Zambia emdlalweni ozaqhatshelwa kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imngcele ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho osokwenziwe ngamanye amazwe akhelane lele Zimbabwe kulandela kuyekethiswa kwemgoqo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump wemelike lama-Republicans elithi kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshiki lobhanqa le-Algeria namhlanje emini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.